Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku-6 ngcwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, isigodlo sommeli uhwele Melika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwashe Dagwirei ngele Melika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswe ngohulumende lo.
Ibandla le-MDC lilandula imbiko ethi liphakathi komkhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebesesithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Munzora.
Unobhala jikelele akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu.
Inhlanganiso yokholo lwesikristu eHabakuk Trust sicothoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuqoqwa kombhikisho okukhangelelwe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigodlo sommeli wele Melika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwashe Dagwirei lenkampani yakhe yeSakunda Holdings ngele Melika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili, kodwa ziqondiswe kumazetheswa lenkampani yakhe. Elemelika lifakele uDagwirei izijeziso lezi lisithi ungomunye wabantu abaphatheke kumisebenzi yenkohlakalo, kanti njalo uncedisa uhulumende ukuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe ilizwe lakhe alisoze ligoqe izandla lisekela uhulumende weZANU-PF esephula amalungelo oluntu. Isigodlo selemelika eZimbabwe laso sethule umbiko waso enkundleni yokuxhumana eTwitter isithi ukuthenga amathalakitha kunkampani yemelika iJohn Deere okwenziwe neleZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula kuveza sobala ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla azijonganga uZulu njalo aziphazamisi inhlelo zokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili. Sengeze sathi nxa eZimbabwe lizimisele ukuhuga abatshali bemali kumele lilethe inguquko kwezombusazwe nakwezenotho ezihlupha uZulu. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana lo Dagwirei ngokwakhe ngoba uqume ucingo lwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswe ngohulumende lo, beswela ezompilakahle, beswela imisebenzi. Abaningi nje khathesi ngemva kwamhlaka-31 babotshwa, batshaywa, kwanyathezwa amalungelo abantu. And sitshela ukuthi iZANU-PF ithole uncedo olukhulu sibili ebantwini abanjengoTagwirei. So izijeziso lezi zilungile sibili. Yiba sebezinxusele izijeziso. Ngeke ngathi izijeziso lezi zivela eAmerika, ngathi yiba bazinxusele izijeziso ngenxa yokuthi labo sebejezise abantu beZimbabwe kakhulu sibili ngendlela engaqondanga, ngendlela etshengisa unganakekeli uZulu waseZimbabwe.
UTagwirei ungumuntu owaziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF ngemali, ukusekela ababusayo ngemali lokunye okuthiyeneyo. Ubona ukufakwa kwakhe kuluhlu lwezijeziso lenkampani yakhe yesakunda kuphazamisa njani indlela aphathisa ngayo iZANU PF?
Ngibona ngazani izijeziso lezi zizaquma nje emimthambo yezimali enceda iZANU PF kuzaba nzimela sibili ezintweni eziningi iloba belama parastatals njalo kodwa hayi bona kuzaba kuzaba nzimela sibili besifisa lamazwe aseAfrika njalo afake ezinye izijeziso ngoba abantu laba abanye kumele sibili bejeziswe ngenxa yokuxamula kwephula amalungelo abantu ngenxa yokulimaza abantu baseZimbabwe uma befuna ukujengisela lanxa befuna ukumela amalungelo abo. So mbona sibili izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebejeziswe kakhulu nguhulumende. Njalo ngibona ukuthi njengoba imithambo le isimlutshwana njengoba abantu laba abanjengoThagwere Biba basekela iZANU PF sisiye phambili kungaba nzima ukubana iZANU PF ithole imali ayithola endulo kodwa lokho kulama-parastatals lokho kulamathenda achiyeneyo sesibona abaningi sebebenefitile through into ze-corruption lokuxhwala so bazazama ezinye indlela ukuthi bebe le mithambo yomnotho kodwa la bantu lamele bedinga amaqhinga bekele ukuthenga emashop abo bekele ukuthenga impahla zabantu abangabancindezeli labangabahuquluzi bomnotho welizwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umanyano wamazwe womhlaba we-United Nations usukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu ikakhulu ilungelo lokuhlangana kumbe ukukhuluma okusenhlizweni kaZulu. Ibandla le-MDCT lilandule imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebesesithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele wobandla umnumzana Douglas Monzora. Imbiko le eyethulwe ngamaphephandaba obulembu be-intanethi ibisithi uMonzora ubesevimbe amahofisi la esithi umkhokheli webandla leli unkosazana Thokozani Khuphe lenye inkokheli bebengasavunyelwa ukungena emahofisini la. Elimbiko ibisithi njalo kulokungezwani kuleli bandla okubangelwa yikubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni olandule konke lokhu.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibulise nabalaleli emakhaya. Hayi, sikubonile ngempela abezindaba bebhala into engekhoyo. Unobhala jikelela akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu. Ibandla liphethwe ngumama uKhuphe okwamanje, nguye u-acting president. Uzokhumbula ukuthi omunye wama-MPs wethu kuthiwa ubanjwe i-COVID, nomunye wama-members ethu usuke washonelwa isihlobo sakhe seduze kakhulu, kwase kungathi ukucatshangelwa indaba ye-COVID. So mama uKhuphe wasethi kungcono kuvalwa ama-ofisi abantu beye ku-self-isolation for amaviki amabili. Ngikhuluma nawe nje udokotela ube ku-self-isolation, uyiqedile namhlanje 2 weeks yakhe iphelile, izowavula kama-office ngemva kokuthi abantu beku-self-isolation for 2 weeks. Uzobona-ke uzokusetshenzwa. So abantu bebesebenzela emakhaya bonke ngenxa yendaba ye-self-isolation. Hhayi, akula nto enjalo efana nale abayikhulumayo. Ibandla lethu libandla ezisebenzisana kamnandi. Ngiyafisa nje ngenye imini ngake ngibize abezindaba bake bezojoyina ku-standing committee babone ukuthi sisebenza kamnandi kanjani. Asinabo lobu budlwangudlwangu labantu abangontando ayiphikiswa njengendlela abezindaba abafuna ukukhuluma ngakhona. Hhayi, umama uKhuphe uyiphethe esidukwini.
Sesike sezwa ukubana kungani kulokuphoselana aqatha kubandla kudaba lokubandlululana ngemhlobo i-tribalism, kuhamba njani kulokungezwani yini ngomhlobo?
Lolu daba lokuchasana ngokuhlanga hayi luvelile ngempela ukubona ngikhuluma nomunye wezindaba na kulokho abakubiza bethi Facebook kube khona umunye wezisebenzi ubethi yena uxoxa lo mngane wakho omunye la ongaziphathanga kahle njengaye wazethi umngane wakhe lana wase waveza ke lana ama-chat imabi ngempela achaqisa umzimba kodwa sizohlala njenge-standing committee ngolwesihlanu sithi ukufakela amehlo fakela izibuko loludaba angikhulume nawe ke msakazi ngolwesihlanu ngikunike impendulo ukuthi standing committee siyibheke kanjani le ndaba hhayi indaba ye-tribalism imihlangano thi uqala sawuqala nje ukuthi silwisane ne-tribalism so umuntu obonisa ukuba tribal enhlanganweni yethu akula ndawo for loo muntu
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo Inhlanganiso yezokholo lwesiKristu eHabakuk Trust sixoxoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuqoqwa kokutshengisela okukhangelelwe ngeviki edluleyo. Inhlanganiso le ithi abantu abahlukuluzwa babalisa unkosikazi Otilius Banda, omnumzana Dawanda Mujehiwa, lo Takunda Madzana, labanye abaninginingi. Lokhu kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wawukuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athe ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Isiphathamandla salinhlanganiso eHabakuk Trust umnumzana Dumisane Nkomo uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
So it has statement njengazulu wonke goqela izizukulwane ngoba ama citizens goqela ama government institutions ama independent commissions kulamanye ama initiatives enziwa izimabe Council of Churches Evangelical Fellowship of Zimbabwe le heads of Christian denominations lapha abakhulumisana khona lo hulumende labanye abantu ngezinto ezifananayo kodwa le press statement nje ukuze umhlaba wazi ubana iHabakuk Trust imingathi mayelana lokwephula kwamalungelo abantu okwesibili nxa siqathanisa sikhangela izabelo ezichineyo abantu abathunjwayo bachaywa sithola ukuthi koBulawayo inani labantu abathunjwayo bachaywa bathotshwa baningi nxa siqathanisa nisa lezinye indawo ababotshiweyo ngabeva baningi sibili kwezindawo njengaseHarare lezinye indawo eMaswingo and so forth kodwa sithola ukubana abantu abangenela ezindlini baningi kakhulu koBulawayo abantu abangenela ezindlini kungani ngamasela basifika up to 8 or 9 baningi ngapha koBulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo siye kuliqiniso lokhu sesakunanzelela ukuthi sonke isikhathi uma kulokutshengisela kubotshwa abantu abaningi koBulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo kodwa khathesi sithola ukuthi sibili amanani angikhona ngani ayalingana nxa sigayela abantu ababotshiweyo kodwa abantu abahlukuluze ngendlela engafanele bathunjwa bachaywa baningi koBulawayo
liyamanyana labanye yini ukuthi lichothoze lokhu okwenzakalayo
sisebenza le Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches. Njalo siyasekela imizamo ye Heads of Christian Denominations. Ngoba thina si organization eyodwa encinyane. Kodwa kulenhlanganiso ezinenge ezinkulu zesiKristu ezigoqela zona lezi inhlanganiso. So sisebenza le nhlanganiso ezinengi asisekeli ibandla lombusazwe. Kodwa sisekela iJustice.
Lo umnumzana Dumisane Nkomo umqondisi wenhlanganiso yokholo lwesiKristu elwela ilungelo loluntu iHabakuk Trust ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlangano weStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet le newzimbabwe.com lithi intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Amafutha epetulo aseyi $93.15 esuka ku $71.62 ilitha linye. Kuthi ilitha linye ledizili seliyi $83.36 lisuka ku $62.77. Iphephandaba leHerald lithi kulezisebenzi zebandla leZANU-PF ezeofisini yebandlaleli eHarare ezingamashumi amabili lasithupha 26 ezitholakale zinegcikwane le-coronavirus. Leli bandla lithi lokhu kuvele ngemva kokuhlola izisebenzi ezedlula ikhulu lamachumi amahlanu lane 154 ukuthi zinegcikwane leli kumbe hatshi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu umlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Yaliza abasakazi be-Studio 7 inqoko khuluma. Kanti kahle kahle cela lisibuzele bona banabo bezomvikela umkhokheli wabo libimfonele limbuzo ukuthi abantu babotshela ukuthi waye besitha bafuni ukusela oro abafuni inkohlakalo oro babotshelwa ini ukuthi bangakhuluma ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasosha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi waye besitha abafuni ukusela. Wena ufuna ukusela ukugcwele kube katamasela la njani kanti so befuna silwe phela manje sokumele kubulawane phela mabe senza kanje
injani umsakazi igama uNkero ngokomoyo ayimindenga ukuthi nje kuphela ukuthi hey kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu bempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasotsha okungabantu okumele ukuthi bebeyazi so ayi kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe kunzima kakhulu.
Ngiyalibingelela mina ngu-Alec ngiyaphi. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezi-10 zangaphandle. Then amapholisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu bona okwabo nje. Igamenta leZimbabwe lendaba nayo kuphela bangasutha bona balulame bona konke ku-right. Abalandaba nabantu kunzima kakhulu into eseZimbabwe iyethusa iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la e-Afrika.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi bantu bakithi siyabona ilizwe se iZimbabwe isikwesinye isimo amgabe wayingcono kakhulu kunalokhu esikubonayo lokho yazi umnankabha uyayangisa and umnankabha kwakuqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni abantu bayamzonda abantu bayaminyanya ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona ufuna ukubhidlize ibandla le-MDC still uyehluleka mnankabha. Umnankabha wakhubeka ngomuntu ofundileyo kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezinto ezingabonakaliyo ukuthi wenzani kube ngayo yiyo imali yokuthengela abantu ukudla ukusaba umkhuhlane kuyenza kuphela abantu vele still bazobulawelwa yiZANU-PF. Umkhuhlane lo maybe sekungenzeka uqanjelwa umanga kuthi abantu uyakhuphuka uyakhuphuka kanti abantu bachekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha bayehluleka akula zinto zokuvikela lo mkhuhlane abantu bazibulawela yindlala ngapho abantu bavalela ezindlini kanti uthi abantu baphile ngalo ukudla bakuthele ngani elizweni kungena mali kusobala vele bantu bakithi ilizwe leZimbabwe ngeke lisalunga angeke lilunge ilizwe liya livele seliphelile abantwana beZimbabwe phela lokuphuyeyangisa njalo kuzwisa usizi mani ukuthi abantu bazahlala behlupheka njalo nje kuze kube nini behlukizwa ngumnanga ngamakhehla lasegugile la.
Oh, salibonani wasakazi wa Studio 7. Igama lami uNdodana Ndlovu. Ngokubuya ngibuya enkaya eGonya. Wasakazi wami, mina kakhulu uhlala ndlini lapha eGolo kwamanje. Isituation ikakhulu ngathi simo sisekhaya. Asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto ebesizitshelwa ngabantwana nento kade sizibona esikhathi sikankomo sikamgabe. And njalo manje lokho esikubonayo mbona kuwesi ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu usenodinga ufuna ukufa mbakhawulisile bethi
Abantu bonaba iphathe busayi bazaqala ukufaka imali begabantu bekhohlisa abantu abanye bethu bazakhohlakala sizakhohlakala phinde siwuvotele umbuso wona lo okhona ubuyele uzathola ukuthi kunabanye abantu bethu abathi sebekhohlisiwe okuncane bewukhankasele wona lo mbuso sebekhohlwe konke khonokho umhlupho esibhekana la obabone sebekhankasela wona lo mbuso begijima bekhampena besenza lokhu lalokhu begqoka le lezikhipha zabo sikubonile eminyakeni odlulele ubani lobani besazi ukuthi umgabe usebenza la yenalo upresident wokuthi kodwa kuthe wathatha abaguqula wathatha umbuso bakwasithuthuna sakubona sikhandile kuma-election abaningi bethu bebemkhankasela yenalubaba bemkhankasela besenza lokhu lalokhu ngithi kini zihlobo labangane labazali badala kasihlaleneni endaweni eyodwa sihlaleleni ethembeni hlukaneni lezinto zonezo siyekele into zokukhankasela abantu laba bazasiqeda du koke sibavotela senza lokhu mandla kobulawayo
sanibonani basakazi bakwa-Studio 7 ngumsima ngalo ukhulumayo sePlumtree siyabonga ngokuyethulela thina izindaba ezenzakala eZimbabwe ngokuhlala ngihlala lapha eCresta hhayi into eyenzakala eZimbabwe kubuhlungu straight abantu baphila nzima ngathi bahamaforena kodwa lizwe kungelabo hhayi kubuhlungu she hhayi siyabonga basakazi ngokusiyethulela izindaba zonke ezenzakala eZimbabwe siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Kuneziphathamandla zebandla lama-Republicans ezibikwa zilwisa ukuthi umhlabeleli womculo we-rap uKanye West abe kuluhlu lwabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. UWest wazisa ukuthi ufuna ukuncintisa kunyanga ezilutshwane ezedluleyo kodwa isikhathi sasesedlule sokuthi angene kuluhlu lwabazancintisa. Kodwa iziphathamandla zebandla lama-Republicans zibikwa zifuna ukuthi uWest onsundu angene kukhetho ukuze athathele umnumzana Joe Biden abavoti abensundu abakhanya bemsekela ngobunengi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uChristina Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngokhetho oluzayo.
Kulabo mama asebephakamisiwe abaqanjwa amabizo abo ukhanya ngani njengokusisho nje ukuthi uKamala Harris ngiyokhanya ngani uphezulu. Mina ngibona ngani uKamala Harris ufanele lo msebenzi ngoba uBiden ube wabakhona phakathi eWhite House uyakwazi ukuthi uPresident kumele enzeni. Kodwa nxa sikhangela ngokuthi ezomthetho like ukuthi imithetho nje umongameli lo khona lo attorney general wakhe sebewuthuze kanjani sebetshintshile izinto zinenge kakhulu izinto ezilobutsotsi phakathi uKamala Harris njengomuntu owake waba oligqwetha olezolwazi ngalezi zinto kakhulu siyakubona vele la ngendlela abuza ngayo ukuthi ezomthetho uzikhaliphele mana ngani kuza kwenza ukuthi kube ngumbuso oqinileyo ngoba uBiden uyabe lo muntu aza kweyama kuye ngezomthetho ukuthi lapha kumele senzeni lapha kuyini okumele sikuhlolisise sikucazulule njengoba lokho sokwasowoniwa ngumuntu lo obekhona lo lwa Attorney General wakhe singakulungisisa kanjani I think ungakhangela ukuthi uTrump University yena umkhokheli we-law and order. I think ukuba umkhokheli kwakhe we-law and order kubhidlizile endleleni yokuthi kwakhe. So kufunakala umuntu njengoKamala Harris ozaphenduka laye azelungisisa lapho kudiliswe khona.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani uzanqoba na uMongameli Trump ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus. Lanxa bebomutsho yena ukubana kwezenotho ubevusile kakhulu umnotho welizwe imisebenzi yabaminengi ukuthi uzanqoba na
ukhetho luzayo luza kuba nzima kakhulu kumkhokheli okhona angawina i-election ngenxa ukuthi bakhona abanye abantu abambona elobe senza kuhle i-economy ye wayizamile kodwa ayikhona ukusuthisa wonke umuntu kwakusuthisa abantu bakhe ikakhulu abamabhizimusi abayenzela ama tax cuts labanye bonke even imisebenzi ibikhona kodwa abantu bebeloku behola imali phansi ngoba uthi Trump even engazabe elungisa i-economy ube ngavuma ukuthi abantu bakhwezelwe imali bebencindezela ama unions lawa mele abantu ukuthi abantu kubonakala ukuthi iholo abaliholayo lingana yini lesisekelo sokuthi uhlala kuleyo ndawo kumbe ukubhadala irent kunjani ube ilungisile economy for o businessmen wachintsha njoba ngengakhuluma nje imithetho ukuthi isisebenzi even imisebenzi ibikhona kodwa besihlukuluzekile bezingaphathekanga ngenxa ukuthi i-economy leyade ilungisela yena ube ilungisela labaqhatshi labangani bakhe abale mali angawina njalo kodwa kuza kuba nzima ngoba kathi sekhangelane le economy engasahambiyo kuhle le coronavirus lezinye izinto zakhe ezinyazenzileyo nje ezilobutsotsi phakathi kumenemene abantu bayananzelela evotelwe omnyaka wokuqala ekwina ngo-2016 abantu babengazazi izenzo zakhe mbona ngani kathesi kuse abantu sebezibonile izenzo zakhe labantu sebekudiniwe ngengungu ehlala ikhala angithi abantu bathi kona nxa ingungu isikhala kakhulu siza kudabuka leyi iyakhala sibili lezi nsuku kunzima ngibona ngani kwesinye isikhathi la uyazibona ukuthi umbuso ungambalekela angawina but angiboni
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ngakhathibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba isigodlo sommeli welemelika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kuda kwaSheta Gwirei izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili ibandla leMDCT lilandula imbiko ethi liphakathi komkhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebese sesithiwa sesisezandleni sikanobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.